So we see card is in the VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga injabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 Solanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapholisa athi basukelwa phelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye yizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye Gays and Lesbians of Zimbabwe ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akula kolishi elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eleZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eleZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa kodwa luvumela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwa ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo eSodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona leyo. So kumele siyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabile mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunumunu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlaba emakolishini lakuma-university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abaphele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chaser ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngomnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedingwa bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile kakhulu kwelemelika ngesikhathi sokushisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala umntwana omncane bakufanela futhi sibajayeze ukudlalela emoteni ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozo le esikhuluma ngayo kathesi isekasonto enhle emntwaneni especially umntwana omncane. Kwesinye isikhathi kuyeqala ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi umngeni wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalise into emazayo ephakathi kwemota kumbe angene ngaphansi kwemota walingene ukuthi kuyigijima mhlawumbe kusabe ukuthi ye emsebenzini nje sekune-emergency ukuthi ulimaza umntu. So abantu besiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kunabantwana abancane, iqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyithiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvula moda-ke kungalamuntu omdala. Ngabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa, badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa lo monakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomuntu elilanga sizasithini imoto ingalamoya amaviri wonke ngoba nabana baya bengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli emoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi ebaliwe imota ibile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa le. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-windi shield especially uyashiya iwindibeke kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe nesecurity yomoya. Okwesithathu ongakwenza ukuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamashumi amabili 20. Abanye bengabantu asebeluphele abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili. Ukuhlaziyalo lwedaba sixoxa noMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
uba ngihlungu ukuthi abantu zwe nahlala isikhathi endaweni bezenze ukufile kuphilile bathola ukuthi hayi sekushukubele ngokuqhubo sebezithola bengekho emthethweni mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esingathi le-corruption okuthi omunye umuntu wathengisa umhlabathi engelamvumo yakhona kulabanye abangena kungenamvumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise mhlawumbe azafake namagqwetha kuze axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni njalo nxa usemthethweni ungaphansi waluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi ngobe sikubonayo lapho abantu abaningi sebeselangeni ebakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities mhlawumbe kwakungacaci khonaphana mhlawumbe kukhona abantu abazange bakugasobe kwezomthetho njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswe umthethwandawo lawo kutho okumele kwenzakale mhlawumbe singakusikunanzelela ukuthi kumele abantu kathesi babe nokucwayisisa xa bephiwa kube bethela umhlabathi babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abathiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebezebaluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa kungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu ikakhulu sikhangela abaphelele isikhathi esiyigele lomhlabathi xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusuka kukhathaze ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho kusuka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye umthelezi bezijele ukuthi hhayi bagcinakele njengoba sebenesikhathi besigele kulowo mhlabathi mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangele kuhle bayithi ngoba kuba lokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNUST esecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usaxwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende wele Melika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukudlazela ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana Alex Navalny ulapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso njalo ngabe uPutin uyazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angintshonalanga awe West okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi agcine esembona njengesitha sakhe sokuqala iNM number 1 khonaphana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi phakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani nalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho enye indlela ebekade isisele ukuthi bekamenzani ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyifita esingamqedelela esingasetshenziswa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Namafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu sikhangela kunaloku okwenzakalayo ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside.
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ngathi nguye yedwa olungileyo ukuthi abuse ilizwe lelo laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia layo isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-super power okuyinto yena azibona ukuthi nguye yedwa o-capable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abanye nxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibonani masangana basakazi abahle basakazi beStudio 7 nina enisakazela indaba lisemazweni akude siyabonga manje. Bengicela ukubuza mani yazi kula malanga asikho into engiyizwayo angisezwa lutho I'm out angathi ngingenza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela ukukhuluma ngikhole ukubonga kakhulu uma ngiyarezele ungafika kunina labo basakazi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 Studio 7 umnqobile ufana wase St Luke's. Intsha badala ayishukumi ilwele inkululeko, ayishukumi ilwele izwe. Kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi uyosuka ayehlala kubulumo ngoba ma umqothe endaweni kufanele ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana umbeka laphana ngoba wena umqothi. Hayi, intsha iphakamisilele ilizwe madoda, kunzisilizwe sibanjwe izigebengu ngqe, izigebengu zikidnapping ilizwe mpela ukuthi asila chance siyintsha asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Ngithanda ukukhuluma indaba yesigaba esenziwa iZANU PF esixotsha abantu mani emhlabeni wabo, esixotsha izizalwana lapho ezizalwa khona sazi ukuthi ithi abantu baye kuphi. So into esifuna ubayazi ukuthi kanti umhlabathi ngezanu kumbe ngwabantu. Kanti iZANU PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Funa ukubakwazi khona
loko kuma lucky inkomo believe gabule nabo joseph chuma nalabo angleton spanda babuye bazosiphendula bake basitshela ukuthi iparty yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
injani wakastudio 7 injani khona ngapho eamerika injani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe sibone nje ukusafa kuphela lapha ezimbabwe akulanto ehambayo lapha ezimbabwe into zonke ziyanitsalelana ngani zinkomo ezidonsa zitshilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilikali ngenews asisezwa lapho ukuthi kuhamba njani elindibala
ambuthanisa kwalwa lelizwe lokhu esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-one akula muntu omncedisa kulo lelizwe laphana uyi-one lolo muntu lawudinga isupport impi uyilwa eyi-one intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapho ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe umanje sihlala emazweni angaphandle sesile kuhlala amafamily ethu asi-enjoya impilo yamafamily ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi izigila mkhuba ziyayijekha ilizwe azithwele nzima ezimbabwe somele sithatha amafamily ethu sile sibaleke siyehlala khona lalo lapho esihlala khona la makhaza ngapha phesi yabantu asenzima ngenxa yamgulugugu yezanu
le studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zasekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi sizwe imibono yethu sonke siyabonga
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamapulazi kahle kahle amapulazi sesiseqinisweni ipulazi indawo yebhizinis asindawo yokuthi umuntu uzofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima pulazi ngumuntu ofuyayo uhlale epulazini uyalima kakhulu kwaseplazini so igovernment bayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababafake epulazini uzoyenzani umuntu omnyama uzolimaintaina ngani ipulazi izwe lingenamali uzolimaintaina
Studio 7 linjani anginalamvumelana lobhutwakhe othi abantu abahlanganele ezanu izanu libulele ilizwe kodwa babhiza ukuthiwa izanu ku-right izanu iphethe kahle abantu amarabhi labephuma into ezingananqondo izanu ayisiyokuphatha ukuthi abantu angathi abeyithangathi esidilizela abantu ngesikhathi esinzima kunetha izulu kanje balimile ikudla kwabo sokudayiswa sokuthiwa kuthiwa kuthiwe kunjalo ayisebedayisa inkomo ngama-$70 kwakwavela ngakhonoko ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama-KFC sebegishwa kuthiwa hayi izanu yayithanda yona KFC la sesibajikela manje
Studio 7 awu ekuseni sibingele bantu bakithi vusana amakhanda ngagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yazi amahewa wrong esiswini nasi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands ube navoteli MRP ubezangena yini ezonidilizela izilo kuze izindawo ube ngeke sosukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi kumele zokwakini ungenza njani into zako makhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani owabo umuntu loyihlo lonyoko fuza unyoko loyihlo
sibingele studio 7 siyabonga sicela ukuthi studio 7 lisibiselele inews zasekuseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlala sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono emboni ngani maybe ingasisiza sonke singamazimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukuzethi sizwe imibono yethu sonke siyabonga
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kamasigandi u-Effort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxele likaselo nangu exoxa lomsakazi we-studio 7 u-Ezra Chisa Svanda
Nawe wanitie
Ngaselo sasuka eZimbabwe siyazama ukuthuthukisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeTorotho le.
Ngizalwa kumalini. Ngizalwa emndenini wako Paulus. Umanqene njalo ngabuselo khona. Igama lami leqembu unxele likaselo injebomvu. Sola ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Efoti uyathela umculo wakhe njalo selamadlalazi ambalwa.
Ushune ngudlalayo ngobiza ngesinxele obhala ingoma eqenjini nemuqobo lwakhe. Ama CD lengesinye, ama album mabili, ama EP.
Imane ngaselo lisebenzela abanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Osibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuniye ngwayo, umntakankongo bese nomshikashika umfoka Mabaso. Angigqugquzele uze ngicule yidlamuva umfoka Mabula, edibi umfoka Ngwenya, ngezalwa kwelakithi inyama endlela eqhona.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo injebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo injebomvu, ku-TikTok, ku-WhatsApp 073 56 544 59. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi isidingo.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi. Inxele likaselo waseliphakathi yilo ke besigwetshela lokuthelo woza woza Friday. Libe nempela sona emnandi igama lamuyenza Jesus ba.
Sibonge uEzra Chisa Spanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singahle kehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.